into ezikhulunywa ngubaba uhlala abe ziliqiniso kodwa akula maphepha asekela lokhu ade kukhulunywa njalo wathi ukuthi laba ade sebabophisa emphithandaba balokufaka ukusekelanayo so ngaleso sizathu uthi yena ubaba uhlalo umhlanto kwanamhla.
Manje kuyini eseliza kwenza ngemva kwesinqumo lesi?
Siyakuma sibonele ngolesine sizathola i-judgment ngathi izizathu ezigcweleyo ngoba laphana uthe ekhuluma umanje ngesinga esayisamari eyalokhu ade ekule lakho ekhoda kodwa ngesine sizazakwazi okugcwele ukuthi
sikhuluma nje okwakathesi yena ubaba uhlalo uyakakhulumisane yini lamalinye amalunga ebandla ikakhulu inkokheli
ngiyakwazi ukuthi nxa kule nkokheli ezilutshwane ezilamandla amaningi zilakho ukuthi enze ukuthi abanye bengamkhulumisi ngoba into esikhona ebandleni ukuthi nxa ungathandi nxa ungazonani lo mama umahube sekuthole isikhundla so yikho sokwenza ukuthi abantu beyenzangani aphumelansisa ekuzulayo abanye bamvakathela nsisa kodwa abantu abanensebenzangani abakusendingkho msebenzangani ngabazonani laye beyenzela ukuvala umama umakhube ngoba yena izenzo zakhe ngani zesilwane.